Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 6 inhlangula 2017 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Impumelelo yokuthi sekubulele i-business yethu. Nanjaba sathi sithatha amadebo ngokulawa yiwathi ngapha. Ngathi umuntu ukuthi i-business njalo ngathi sikwenza ukuthi sithatha amafamanza ngapha ukuthi bakwazi ukuthola izinto zamadebo ngoba ngapha kukhanya ngani iyahluka.
Ele Botswana limisa ukungena kohlobo lonke lenyoni ngitho lezifuywa ngekhaya ezifana lenkukhu okugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kweleZimbabwe.
Intsha esapota iZANU-PF kakhulu bafundiswe ukuthi khona impilo kumele ukuthi khona umuntu ahlale ekhongozela enikelo kakunikwayo because they've been reduced to nothing. Abalalutho bahlutshiliwe babanqunu. So umuntu engakuhlubula ube nqunu langanga aza kunikeza ivesi kumbe i-underwear akutshele ukuthi khona yisuti. Uyakuvuma khona lokho ngoba isuti yona ngokwayo iyabungakaziyibona.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF bafuna uMongameli Robert Mugabe aqhubeke ebusa lona ilizwe libhekane lobunzima obungaka. Ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusungulwa inhlelo ezithize zokuphathisa abasakhulayo abagqiba izifundo ezisemakolejini abangela msebenzi. Ele Botswana selimise ukungena kohlobo lonke lwenyoni ngitho lezifuywa ngekhaya ezifana lwenkukhu lokugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kweleZimbabwe. Intetheli izindaba yethu ye-Studio 7 uMartini Ngwenya usethulela lolu daba.
IBotswana ithi ayisoke ivumele ukungena kwenkukhu, amaqanda kanye lezinye inyoni ezifuywa ngekhaya kulandela ukuqhamuka kwalomkhuhlane ohlasela inyoni o-avian influenza. Lokudla kwenkukhu akusavunyelwa ukungena eBotswana. Uhulumende weBotswana wethule lumbiko namhla esithi uzalinda isimo salomkhuhlane size siyehle. Hlelwe lizwe lithi konke okuphuma enyonini okufana lenyama, amaqanda kanye insiba akusoke kuvunyelwe kuvela eZimbabwe. Njalo bonke abeZimbabwe abakubhizimusi lokungenisa inyoni kanye lokuyihambelana lazo batshelwe ukuthi baphendukise amaphepha akade bapha imvumo yokuzingenisa eBotswana, ama-import permits. Omunye okule ibusiness umnumzana Aaron Ncube ujele iStudio 7 ukuthi lokhu kuzalimaza ibusiness ngoba bengakwazi ukuthi kuzathatha isikhathi esingakanani.
Impumelelo lokhu ukuthi sekuvulele ibusiness yethu. Sina nje abantu abathatha amadeal old ngokulawa isizwa sithengisa ngapha. Ngathi kunje ukuthi ibusiness ile njalo kade sikwenza ukuthi kade sinceda amafarmers ngapha ukuthi bakwanise ukuthola zamadeo ngoba ngapha kukhanya ngani iyahluka.
Omunye njalo oweZimbabwe unkosazana Irene Banda uthi kulehlekana eliphila ngakho ungenza ikakhulu amatsiyane amancane besiyathengisa amadolobheni afana leFrancistown kanye leHaboroni.
Ngiyalokho ukuza affecta kakhulu abantu abasekhaya ngenxa yokuthi bese kuyindlela yokuziphilisa. Nxa sikhangele economic situation yeZimbabwe akusoze kube lula ngalokho sokubikiwe bano kwama devil chicks lamaqanda.
Umkhuhlane we-avian influenza ungena umhlobo wonke wenyoni kodwa awuthelelwana ebantwini. Inyoni ezihlaselwe yilo mkhuhlane azinyeke zidliwe ngabantu. KweleZimbabwe kubikwa sekubulewe inyoni ogoqela inkukhu ezidlula inkulungwane eziyisikhombisa lokhe kuqhamuke lo mkhuhlane. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaboron kweleBotswana.
Udubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe solusitho ukuthi izihambi ezivela phandle kwelizwe kumele zingene ziphethe imali. Lokhu abanye bathi kubafaka engozini efana lokulahlekelwa imali kumbe ukutshontshelwa. Intetheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usithulela lolu daba ngokugcweleyo.
ukusilela kwemali emabhanga eZimbabwe sibone inengi eliya ekhaya lisuka emazweni afana leSouth Africa, Botswana kanye lamanye amazwe bethwele amaqhubaqhuba emali ngezandla. Amabhanga kawala mali njalo noma usebenzisa ikhadi lebhanga uphuma phandle kwelizwe awenelisi ukuthola imali. Abanye bayenelisa ukuphuma le mali engamachumi amabili amadola i-$20 ebhanga ngelanga uma belenhlanhla, kodwa le imali ayineli kakhulu umuntu uma evakatshile evela phandle kwelizwe. Unkosikazi Ethel Dube uthi ukusilela kwemali eZimbabwe sokudala ukuthi bahambe bephethe ngezandla imali eziningi okubafaka engozini.
EZimbabwe imali sihlupha, isishota kakhulu, njalo nxa usiya khona kuthiwa lama visa card asasebenziso sokusenza ukuthi sinxa sisuka eBotswana siye eZimbabwe sihambe sithwele imali eningi. Lokho kuyingozi ngoba kungenzeka ukuthi endleleni ulahle imali, kumbe laba amatsotsi lawa akuthathele imali nxa engananzelela ukuthi uthwele imali eningi.
Ukanti osebenza eHabron umnumzana Jerome Ndlovu laye ukhala ngokufanayo esithi udubo lwemali lubabamba ngamandla ukuthi bathwale imali ngezandla uma bengena eZimbabwe.
Ukushota kwemali weZimbabwe is putting people at risk because sokuforce abantu ukuthi behambe bethwele imali ezinkulu in cash because ama visa card kulezi nsuku kasasebenzi.
Izihambi kufanele zibike emaofisini aweZimbabwe Revenue Authority iZimbra emngceleni ukuba baphethe imalini uma zingena kumbe ziphuma elizweni. Ekuqaleni kwawona lo umnyaka amabhanga amisa ukusebenzisa amakhadi aweVisa ngenxa yokusilela kwemali, kukanti ukuthatha imali emchineni ekhafula imali yama-automated teller machines lakho kwamiswa kudala. Ingcwethi kwezomnotho zithi udubo lokusilela kwemali eZimbabwe ludala izizathu eziningi, esikhulu sangkhona kuyikusetshenziswa kwemali lesisindo esiphezulu kakhulu yedola leMelika. Ngumathini Ngwenya oyindaba seStudio 7 ngeSouthron kwele Botswana.
Umsekeli kanobhala obona ngendaba zeAfrika kuhulumende weMelika unkosikazi Caroline Thompson O'Connell uthi usizo lwemali oluvela esikhwameni sePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFAR lukhangelelwe ukungezelelwa ngomnyaka ozayo. Unkosikazi O'Connell uthi kunje eZimbabwe selitholiswe ikhulu lengxenye lezigidi zamadola $150 million. UMavis Gama usiphala ludaba.
Unkosikazi O'Connell wethekelela eZimbabwe kuhambo lwakhe lokuqala elizweni selokhu wanikwayo lesi sikhundla nguhulumende kamongameli Donald Trump lonyaka. Lokhu kuphume lapho ekhulumisana lentatha lezindaba ngemva kokubhodabhoda ebona indawo yabe Population Services International ANU Start Center eHarare. Uthethele lithuba ukuncoba imisebenzi eqhutshwa kule ndawo lapho uzulu athola usizo olwehlukeneyo kweziphathelene lokwehliswa kokusabalala kwegciwane kanye lemithi.
The United States through the PEPFAR program through USAID and our implementing partner here at New Start PSI are pledging over 100 million. Sikhangelela ukungezelela ukufinyelela abayi 2.5 million esesabadlolayo. Sikhangelela ukuba sizongezelela kuleyo mali ngomnyaka ka-2018. Ngiyazi ukuba miningi imibuzo phezu kwebhajethi yakwele United States. Siyaziqakathekisa inhlelo zePEPFAR kanye nempilakahle yabantu elizweni. Kungakho sikhangelele ukungezelela leyo mali isize njalo kwezokusoka kanye labasakhulayo.
Utshele intatheli izindaba ukuba uhulumende wakhe kasoze yaguqule indlela abesebenzisana ngayo la mazwe awezwekazi le-Afrika okubalisa eleZimbabwe.
The relationship with the Zimbabwean government is part of the reason that I'm here.
Udaba lobudlelwano leZimbabwe kunesinye sesizathu ngikuleli. Ayikho esimqophileyo kunkokheli yelizwe. Esikukhangeleleyo yikuba iziphathamandla uhulumende weZimbabwe zenze ibe khona inguquko kwezomnotho kanye lombusazwe, kube nokukhulumisana okukusibanga esiphezulu.
udaba lokulwisana legciwane ethi ngoludinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke ogoqela uhulumende, inhlanganiso eziphatheke kwezentuthuko, abezokholo, inhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezisebenza zizimele, abamankampani azimeleyo kanye lezamazwe womhlaba. Ukhangelelwe ukungena imihlangano leziphathamandla kungatsha zikahulumende lezenhlanganiso ezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sixoxa ngemihlangano kamongameli Robert Mugabe labasakhulayo eqale ngeviki edluleyo. Emhlanganweni oqhutshelwe eMarondera, abasakhulayo bezanu-PF batshele uMugabe ukuthi kumele evuse aze aye kufa. Kambe lithini ngalokhu? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungamile Nkomo.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo lebenhlanganiso ezizimele bodwa bathi kuyabamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF bafuna umongameli Robert Mugabe aqhubeke ebusa lona ilizwe libhekane lobuzima obungaka ngesizathu sombuso kaMugabe omubi. Abasakhulayo beZANU-PF batshele uMugabe ukuthi uyingilosi njalo kumele abuse aze aye kufa ngoba engekho omunye olelungelo lokuthatha isikhundla sakhe. Amazwi la acunule abanengi abathi ilizwe lifile nje kungenxa kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. UMugabe ngokwakhe utshele ontanga laba ukuthi babhalise ukuvota njalo bemvotele kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxe losakhulayo ePlumtree kwamadlambuzi uMnumzana Thamani Ncube, yena othi kuyabadanisa ukuthi bakhona abasakhulayo abalokhu befuna umongameli Mugabe abuse.
Into enginanzelelayo ukuthi khona umbuso lo esingathi ngowama-dictator, nxa ungasela amandla uyangenana lezinto ezingelangqondo. For example, nxa ungakhangela kahle kahle uzathola ukuthi khona for the past 37 years ama-benefits awombuso weZANU-PF vele kawakho. So it's alarming nxa uzazwa umuntu oyinkokheli kuZANU-PF owehluleke ngendlela uMugabe ayehluleke ngayo ekhuthaza abantu ukuthi bamphe elinye ithuba lokwehluleka. Lokho mboni ngani umuntu omutsha ongangami kuyabe kungalangqondo, kuyabe kungelanjula yokuthi akuthathe khona lokho njengento eqakathekileyo.
Abasakhulayo beZANU-PF bona bathi bayamsekela uMugabe njalo kumele abuse aze aye kufa, abuse lanxa sesemathuneni.
Bangabe bekukhuluma khona lokhu ukuthi khona bayamgakathekisa kusiya ngokuthi khona embusweni nalowo batholeni njalo bafundiswe ukuthi khona yona impilo iyini. Mbona ingani intsha esupporta iZANU-PF kakhulu bafundiswe ukuthi khona impilo kumele ukuthi khona umuntu ahlale ekhongozela enikwe lokakunikwayo. Because they've been reduced to nothing. Abala lutho, bahlutshiliwe babanqunu. So umuntu engakuhlubula ube nqunu, lanxa angaza kuninje zivesi kumbe iandawe akutshele ukuthi khona yisuti. Uyakuvuma khona lokho ngoba isuti yona ngokwayo uyakungakazuyibona.
Abasakhulayo bonke laba abaningi esibabone besiya emhlanganweni kaMugabe eMarondera, utsho ukuthi kabaluboni na udubo okhuluma ngalo, kumbe kungakhathalekile bayamsekela kuphela uMugabe?
Imboni ngani Nkomo, kulezinto okungamelanga sizithathe njengesiqiniseko. For example, awungeke wasebenzisa irali as a measuring tool eyokuthi khona ulosekelo olunganani, ngoba izizathu zabantu abaya kurali zehlukene kusiya ngokuthi khona banengi okunganani. So zathotha abanye khona laphana baya bengahambelanga ukuthi khona ngoba basekela iZANU-PF, abanye baya behambele well of course ukuthi baye kuzwa ukuthi khona umongameli welizwe uthini. Njalo intsha yeZimbabwe seyaba lobugqila bokuthi khona bona akulandaba ukuthi batholeni kodwa bagakathekisa lokhu abakuthenjisiweyo. So which means ukuthi khona bangaze bathenjisweni, bona baya bethola ingani impilo ihleli phezu kwezithembiso.
UMnumzana Thamani Ncube ngosakhulayo ohlala ePlumtree kwamadlambuzi. Linga kutwa uhlelo lwe Studio 7 ngo past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumakakasi awe 909 AM nawe shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz shortwave uhlelo lungo 8 o'clock sibili lingakhohlwa. Ye kulive talk lamhla kuhlelo lwabatsha kule The Connections ixoxa ngemizamo kamongameli Robert Mugabe yokusebenzelana labatsha nxa sesungule umgagaso wakhe wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngenani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisomba kumagagasi aku 909 meter wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz shortwave. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhlangothi olubona ngokulwisana lwamalwe cacha kwele France soluqale ukucubungula imbangela yokuhlaselwa kwenkonzo enkulu yamakatolika elizweni lelo eNotre Dame Cathedral lapho kudutshulwe khona abantu ababili. Amapolisa abika ukuba kulondoda oqale ukubadubula akade edubula amapolisa akade ehamba-hamba elondoloza ukuthula okwenze lawo amapolisa aphindisele ngokumdubula. Inhlanganiso ebona ngezisebenzi emhlabeni jikelele ye-International Labour Organization ikhuthaza amazwe omhlaba jikelele ukuthi anikeze omama inyanga ezinye lengxenye zokuphumula nxa bezithwele lapho sebebelethile. Lokhu kuyisiqondiso esinzima ukulandelwa ngamazwe amaningi omhlaba athi asathuthukayo kuphela kodwa lathuthukileyo anjengeMelika. Ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusungulwa inhlelo ezithize zokuphathisa abasakhulayo abagqiba izifundo zemakolijini kodwa bengatholi imisebenzi. Ezinye zalezi nhlelo ngolukhokhelwa ngunkosi Zazana eMathamberi incwadi kwezokulima kobulawayo. Uqoqe umhlangano wemfundiso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bangene labo emsebenzini wezokulima. Kungqoqo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7, unkosikazi Mberi uphathe kabanzi udaba lokulinywa kwegwayi ukuba ludlala indima eqakathekileyo okunganani ekuthuthukiseni umnotho weZimbabwe.
Uhlelo lolwesithandana luphatha ngempelaviki liqondane labontanga abale interest le farming and those who are already into farming. Bona ukuthi lapha eMachabeleland silabo abalimi or abalimisi but balutshwani and abaningi bakhona abazani. So ikhokho senze sathi sibe le hlelo lolu ukuthi sikwanise ukuthi sibabuthanise endawo ena-A1.
Ngibale kukhasi ebulenjini ukuthi likhangelele ukunxusa abasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe ikakhulu laba basemazwe akunhlanganiso ye-SADC. Kuyini okwenza ukuthi likhethe bona kuphela?
Okwasenza sakhetha bona especially countries like Zambia. Lapho ngikukhangela iZambia emalangeni like khathesi isikhathi esiphila kiso iZambia ikhanya iyenza kuhle in terms of farming and ngendaba ze-technology iZambia it's a bit advanced than us. So sabona ukuthi singasebenza leZambia, leMalawi, so the other country futhi esi-invitileyo. Bengakwazi ukuthi bezesitshela ezinye izinto esingakabi lazo thina lapha eZimbabwe.
Ubudlelwano okhona phakathi kwabasakhulayo bakumsebenzi wokulima njalo laba abakudabuka kwamanye amazwe sekulethile umehluko na kusimo senotho yaseZimbabwe?
Angazikhangele yeye kuyaletha umahluko zo usangena kancane kancane cause asikakwansi ukuthi singene like sigcwale si like we can't really fully pay, we haven't fully penetrated into the system but the little that we learned from them esikufundileyo kibo lakunye nje esilakho thathi esikufundile thina esikufunde lapha locally kanti kuyasincedisa sibili.
Masixoxe kancane mayelana labantu abakumsebenzi wokulima ugwayi. Njengoba umhlaba wonke jikelele usiqalile ukubona ngani ukubhema kwinto engalunganga, njengenhlanganiso ekhangelane lokufundisa abasakhulayo abakumsebenzi wokulima, ngombono wenu liyathakazela na ukulima kugwayi?
Xa sikhangele igwayi anti like it's regarded as the golden this year, and igwayi alisebenzi la ukubhema kuphela. Igwayi can be used as a source of fertilizer, especially kumalawns. Laba nabayenza ama stadiums, ama golf greens basebenzisa igwayi. Igwayi leli ungalithela liyabulala ama worms, at the same time liyancedisa ukukhulisa izinto. So singeke sithi sifokasa ekulibhemeni kuphela, but liyalokhu nje lisebenza njenge-fertilizer njalo njengokubulala izibungu ezingena kumalona.
Abomakhelwane-ke laba abadabuka kwamanye abazwe, bona bathi ngalokho bayathenga na ugwayi wethu?
Nxa sikhangele igwayi leZimbabwe sibili khanya selithengwa kuhle kuhle phandle ngale ngakwakubomakhelwane, because lapho eZimbabwe we produce igwayi elihle sibili.
Laba abaze belesifiso sokungena kuhlelo lolu kumele bakhangelele ukubhadala malini?
Since senzela abatsha besithi ongenayo it's $10. And even besikhethe indawo nje, even esendaweni ethuliyo, besithi sasebenzisa iMakhandeni Cricket Club.
Ye lo-ke kade kunguNkosazana Matamberi, incwadi kwezokulima. Sibuke laye esecingweni koBulawayo. Kesizwe-ke manje udaba oluveza umbono kahulumente weMelika. Ubusela lokungethembeki kwabantu abavela emazweni achiyeneyo sokubhidliza umhlubulo we-Sub-Saharan Africa. Ukungethembeki kuhulumende lalabo abazimele bodwa kubhidliza amazwe anothileyo nasathuthukayo. Kubisela muva ukuthi abantu babe lokukhululeka okugcweleyo njalo kweyisa inhlangothi okumele ziqinise amazwe. Lokhu kwenza ukuthi abathenga impahla echiyeneyo bakhuphule intengo okungafanelanga, kungabi labantu abafaka imali yabo kumnotho welizwe njalo kunqunde intuthuko. Lokhu kuvimbela njalo abantu ukuthi baphile ngemfanelo, ikakhulu emazweni athuthukayo. Inhlanganiso zamasela zijayele ukufaka imali eningi lapho ababona ukuthi kungaphuma khona imali abayifunayo. Lokhu kujayele ukuphehla ungethembeki emazweni achiyeneyo. Ubusela obuqutshwa ngabantu abasemazweni achiyeneyo bulethela umhlaba wonke jikelele umnotho ophakathi wesilinganiso sokuyisificaminwembili 8% kusiya kutshumi lanhlanu ekhulwini 15%. Izigidi lezigidi zamadola mnyaka yonke zenza ukuthi amasela athenge abantu abakuhulumende labazimele bodwa. Umnumzana David Luna okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezomvikela lokulwisana lobudlwangudlwangu uthi imali yokungethembeki isiphambanisa lenhlanganiso okumele zilwisane lokungethembeki. Uthi ukungethembeki kweziphathamandla zabohulumende sokwenze ukuthi kube lomkhandlo wokwenza amabhizimusi angaqondanga kusukela entshonalanga yezwekazi le-Afrika kusiya ku-Horn of Africa, kwehle njalo kusukela eningizimu kusiya emzansi welizwe leGuinea. Uluna uthi uhulumende weMelika uzazama ngamandla wonke ukuthi alwisane lokungethembeki esebenzisa umthetho osanda kwethulwa ngumongameli Donald Trump obona ngokungethembeki o-Executive Order on Transitional Criminal Organizations. Lolo-ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezafaka izicelo zokuphephela kwele South Africa lithi selisesaba ukuyangezelela izinyanga kuma-permits abo ngemva kokwanda kwenani labo ababotshwayo baphindiselwe eZimbabwe ngesikhathi besiyavuselela ama-permits abo emahofisini eziphepheli. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ushupho lokubotshwa kwalabo abafuna ukuvuselela incwadi zabo zokuphephela kule South Africa selulethe kwesaba kwabaningi. Emzameni yokuthola imvume yokuhlala lokusebenza kule South Africa, baningi abeZimbabwe abathatha incwadi zokuphephela besipha izizathu zokuthi bazodinga umsebenzi. Khathesi-ke uhulumende wakwele South Africa usefuna baphume baphele elizweni ngoba isithi izizathu zabo zokuza kuleli kazemukeleke ehlelweni lwalabo abaphiwa imvume yokuphephela. Osekusethusa abaningi izehlakalo zalabo abathi besiyavuselela amaphemithi abo bahle babotshwe basiwe elindela ukuze baphindiselwe eZimbabwe. UBenedict Nhlapo ukhulume labambalwa abesebebotshiwe basizwa nje ukufumbathisa amapolisa ukuze bakhululwe. Omunye wabo okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi nguNodumo uthi okumzwisa ubuhlungu esehlakalo sakhe ukuthi ubesebuyiselwa emuva engaphiwanga ngitsho ithuba lokuqoqa imitshaqana yakhe njengalokhu okujwayelekileyo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana uShimabizela uthi banengi abaziyo asebephindiselwe ekhaya ngesikhathi besemahofisini esiphepheli eMarabastad ePretoria ukuyavuselela amaphemiti abo.
Uyofika laphana ufake i-fingerprint ungene phakathi bakunikeze i-slip sokuthi ulindile. Then mase ungaphakathi laphana ulindile ukuthi uthole bakwazi uku-extendela i-asylum leyana. Mama ngasakwazi uku-extendela babaya ku-deport uyaboshwa khona lapha usakwazi ukubuyela endlini usakwazi ukwenza next.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube odabuka kobhidi eKezi uthi ukubotshwa lokhu sekulethe ukwesaba kokuthi iningi selikhetha ukwekela ukuyangezelela izinyanga kumaphemithi la.
Kuyasihlupha impela kakhulu ngoba noma usithi uyayivuselela ufika kube yikho lapho bakugola khona. Okube bavele bamemezela ukuthi lezi zinto abasasenzeli zona. Sihlale sisazi ukuthi azisayenziwa kulokuthi uzihambise wena lapho uthi uyothola khona usizo ufike ube lapho ojikelwa khona. Ingakho lokho siyacela mpela ukuthi mangabe kuyikuthi sokunguhulumeni osekubekile kuvele kwazakala kubekwe obala.
Iziphathamandla zogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa zithi banengi abafaka izicelo zokuphephela bona bengayisizo isiphepheli. Loba nje ibingakaphumeleli imizamo yokuthola incazelo kugatsha lwendaba zasekhaya ngokuthiwa ngumthetho mayelana nokubotshwa kwalabo abalezicelo zokuphephela ezaliweyo. Sokanengi lolu gatsha lukhala ngokuthi lufuna kuhlolisiswa ngokuphangisa izicelo zalabo abadinga ukuphephela ukuze kususwe labo abafuna ukusebenzisa lolu hlelo ukuzitholela imvume yokuhlala elizweni. Isiphathamandla salolu gatsha umnumzana Jackie McKay ngomunye wabafuna lokhu kulungisiswe.
South Africa experiences a high volume of mixed migration flows that tend to utilize.
I-South Africa ithola abakwamanye amazwe abazodinga okuchiyeneyo elizweni kodwa bethi befika lapha bafake izicelo zokuphephela ngoba bekubona kuyindlela elula yokuthola imvumo yokuba selizweni. Nxa sekuhlolwa izicelo lezi kuphumelela isilinganiso sokuhlanu ekhulwini njengoba iningi labo kuyilabo abayabe bezodinga umsebenzi.
Umnumzana McKay uthi baphakathi kokubumba umthetho omutsha ozafaka indawo zokuphephela engceleni yelizwe. Ngesikhathi umuntu efaka isicelo sokuphephela uzabe egciniwe kulezi ndawo engavunyelwa ukuphuma phandle. Abazavunyelwa kuphela ukungena eSouth Africa kuzoba yilabo abalezicelo zokuba isiphepheli eseziphumelele. Nelesitudio 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Okwakuqala nyaka wamukela kuhlelo.
Linjani bantu bakithi, ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ngengoma le emnandi entsha ethiwa ingoma.
Ingoma isingu yami ezaba kudlala lami lese iphuma izono lokhu and
loke ngusandla Ndebele ohlabela ke ezimnandi ye singekehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ekade sikhokhela elibutsona limisa ukungena kohlobo lonke lwenyoni ngitsho lezifuywa engekhaya ezifana lenkukhu okugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kwele Zimbabwe. Abasakhulayo bamabandla aphikisayo nabenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF bafuna uMongameli Mugabe aqhubeke ebusa. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumGibbs Dube, Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.